sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi kunengi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba wonke jikelele namhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza ukuphathwa kuhle kwezisebenzi okuzinika isithunzi olwe World Day for Decent Work. Kuwoza Friday liviki Sloane Ntombazana wakobulawayo uJunior Ndlovu wazala ngegama lakhe lokucula elithi Juice Majusana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Monica Mswangwa, umphathimtambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kunengi okwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukwenzela ukuba intshatheli zindaba zisebenze zikhululekile kwele Zimbabwe. Umswangwa owenze umhlangano omkhulu kulivikile lentshatheli zindaba uthi kule mithetho ebunjwe nguhulumende yenzelwe ukuba kube lula ukuthi abaloba izindaba besebenze ngemfanelo. Uthi ukwesulwa komthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act ngokunye okuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela okuthathwa ngayo izindaba eZimbabwe. Wethule lokhu ngesikhathi inhlanganiso ye-Committee to Protect Journalists isithi kumele eleZimbabwe lekuyele ukuthwalisa nzima intatheli zindaba eziguqela uHope Tshizuzu okuthiwa waloba amanga nguMoses Chunga labanye bakhe abaqembu leDynamos Football Club. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Njabulo Ncube ukhokela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum.
Sixoxisane ngemithetho esiyifunayo ukuthi intatheli zindaba zibe lakho ukusebenza kuhle zingathukamezi njengamapholisi. Yizo izinto esixoxayo sixoxisane ngazo. Sinika sathi ithuba lokuthi simxwayise ukuthi khona sikhangele privacy zibe yi-government ukuthi ihlalo entatheli zindaba eZimbabwe ikhangelele. Sixoxisane ukuthi khona sifuna ukuthi besincedise njengentatheli zindaba ukuthi siye nalokho abathi ngesilungu i-National Employment Council for the Media. Iqembu engingasincedisa ukuthi sike lakho ukuthi sikhulumisane ukuthi intatheli zindaba kumele zithole umholo ongakanani.
Singathi nxa sikhangela baba Ncube, siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho, ikakhulu lokhu ukuthi intatheli ezindaba ziyabotshwa. Azange likhulume ngakho khonokho?
Sikhulume ngakho kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi esika ekhethweni ukuthethe wakubhala phansi watshela ukuthi khona yena lapha hlezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri lamapholisa labanye abemthetho ukuthi intatheli zindaba azekele zenze umsebenzi wabo ukuqomotele lokuthi watsho ukuthi khona kukhabhinethi le buyayo uzakufaka akulobe ekufake phambi kaprethi.
Lizakwazi njani ukuthi ukwenzile khonokho? Like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokhu ngesilungu okuthiwa yi-follow up.
Ye, silapho ukuthi sikhulumisane laye sihlangana laye ngaleli viki ezayo ngomvulo ekadomo. Sambizile laze ngikusena intatheli zindaba ukuthi khona bebe lamalungelo nokwazi ukukhangela ama-elections labuya. So ngizakufaka kuye sanda ngomvulo unjayele inkonali ngizakutshela ukuthi kuthini. Kuqakathekile lo mhlangano ngizabalawo laye ezasebambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi intatheli izindaba eyinye ichayiwe amapholisa kuthiwa.
Ye, so nxa sikhangela sibili kula lo mthetho lo we-data protection lo ngazani intatheli ezindaba eziningi ziyabotshwa
soke lakho konoko kufikile engqondweni yenu ukuthi likhulume ngakho lijule simile ukuthi kungani kuyahlupa
sikhuluma ngakho sikhili konke konoko yabudilo uthole wakuthembisa ukuthi khona khona ezakhulumisana labo abanye asebenze nabo khumbula khona ukuthi khona khona osayqwa ebhilaba abanye kule ministry yezinye ezika-ICT ezinye ezingasi zeministry of information so kutho ukuthi khona uthibule amanye amaqembu la wakhamela eminye imithetho okumele bekhulumisane ukuze bemthathe izindlala zisebenzele kuhle.
Yes, siyabona njalo-ke ukuthi wona lo mthetho esikhuluma ngawo i-data protection yiyo lolu phela wangena esikhexeni se-IBA libona ngani kulo mehluko yini phakathi kwemthetho le?
Akula mehluko sikuthilo lokho sihlanganela ukuthi abakangele ukuthi khona umthetho lo abawubisayo bangabisa nge-tax law wakuthi khona khona i-IBA le esayilelayo ukuthi iphume bayabisa eminye imithetho enjengayena le yokuthi kuhlukumeza intatheli zindaba.
Umnumzana Njabulo Ncube ugokhela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum. Sixoxela abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union bathi ilungelo lezisebenzi elihloniphekileyo kufanele likhuthazwe njalo lijabulelwe umuntu wonke. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Inkuthazo yabe-R2zile izwa ngesikhathi eleZimbabwe limanyana namanye amazwe omhlaba lamhla ukunanza usuku oqakathekisa izisebenzi ukuba zihlonitshwe emsebenzini olwe-International Day of Decent Work. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba Kuye Moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba lwemisebenzi ehloniphekileyo.
Uhulumende nxa lamhla kuthiwa lilanga le-decent work eZimbabwe kutho ukuthi sisaselo mango omude kakhulu ukuthi size siyehlangana lo msebenzi ongabizwa kuthiwe i-decent work nxa sikhangela iholo sikhangela ama-living conditions sikhangela ama-working conditions akhona eZimbabwe kunzima. Mani lilizwe lisempini thina sile 42 years sathola uzibuse umholo abawuholayo uzwisisize.
Umnumzana Victor Dube waseHarare ukhala ngokungasahlonipheki kwemisebenzi eyenziwa ngabantu elizweni
ngoba iholo labantu kuselilutshwana kakhulu. Okukhona kathesi ukuthi sibone sihlale phansi sibonisane labo abakhweza izinto labo lihlale phansi nabantu abathengayo ukuthi bengahlangana ngapi.
Ingcwethi kwezombusazwe njalo ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Kodwa kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani njalo iphila ngani. Sesilama research amaningi esayenza sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyacaptured. Lama research amaningi sikhuluma ukuthi ama-institutions wonke lawo they work to preserve power.
Izisebenzi eZimbabwe zihlezi zikhala ngeholo eliphansi eselingasela sithunzi njalo lingahabelani lentengo yempahla edingakalayo empilweni yomuntu yansuku zonke. Zisithi ngabe kuyabuyelwa kuholo ezazilithola ngomfumfu womnyaka 2018 lapho zaziholiswa ngemali yakwelemelika kodwa uhulumende labamankampani asebenza ezimele besithi abakwanelisi lokho ngesimo somnotho esiselizweni. Asungula lolu suku ngomnyaka ka-2008 abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi umhlaba wonke abe-International Trade Union Confederation ITUC bathi lonyaka lolu suku lunanzwa kulokuphazamiseka kwesimo sezisebenzi okubangelwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lempi ekhona phakathi kwele-Russia lele-Ukraine kwabangela ukusilela kokudla kwamanye amazwe kwenza labamankampani basebenzise leli thuba ukuthola inzuzo ethe xaxa kungahloliwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ubulelani Lobhengula owakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthwakazi usenike abantu asebekhulile abahlala eNtembeni Old People's Home impahla etshiyeneyo. UMnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikalobhengula uthi kukhathekile ukuba kukhathalelwe abantu asebekhulile.
Inkosi iyacelwa iyakuyafika ivakatshele entembeni, bakhala abantu abadala ukuthi ye bayasilela ingubo, bayasoda ukudla. Manje inkosi ibihambiseke kudlula khonaphana umgubo, yathi yahamba yabavakatshela yabapha ingubo, bamnikeza ilisi futhi yezinto abazifunayo. Kuyaqoqwa nje zizakhona ziyathunyelwa.
Singathi konoko ke abakucela okunye kuyini?
Ngempuphu, ngamasepho okugeza, ukudla nje lento yokuhlanzeka, izinto zenhlanzeko. Ingubo lazo kazenelanga kwenela iwing eyodwa, abanye basilela. Isakhankasa-ke inkosi ukuthi ziqoqe lezo zinto.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokho?
Abantu abadala emsakazi bangabantwabethu. Abantu abadala baphenduka babe ngabantwabethu. Thina vele isiko lethu, akekho umuntu akalahlwa umuntu. Akalahlwa umuntu, umzali siyamnakekela azangene egodini ukuze sikhole izibusiso. Yikho abadala akufanelanga babe lobuntandane, bakumele banakekelwe, babaluleke kakhulu kithi.
Kuyini okunye obonazani kumele kwenziwe ukwenza ukuthi kuncedwe abantu abadala? Siyabona ukuthi abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola leZimbabwe, bangancedwa njani?
Mntonisasenizayo kukhipha imfihlo esakele. Kodwa enye into sibile hlupha inkosi mphakathi yokuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics eZimbabwe kawakabakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle. Inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo, specifically amabele kumbe inyawuthi. Njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sijikajika, abantu sebelima umumbu umnyaka yonke ababhuni, sizokusenza ukuthi abantu balambe bangadlo okulomsoco. Lokho-ke idinga inkosi lezinto ezi-drought resistant, amabele lenyawuthi inhlanyelo yakhona ukuze abantu emakhaya bayelima, futhi lobo umumbu ungenzanga lutho kodwa babe lapho kokusha.
Yes, siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo okuthiwa ngulobhengula, kambe ngakudinga konke lokho?
Izinto ziyanyamalala, mntonisho, ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela khatshana. Into engiyaziyo elobhengula kangiyazi mfakazi, kumele ngikhulume iqiniso. Kodwa mina ngazi kwakuthiwa yini, kanti umumbu lo wesintu ongasowe, kodwa ukhona umuntu othilela ubhane esizesalayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo. Kukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama endlovu laphaya. Siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine, ngoba mhlawumbe yona ingabekezelela lesi simo somkhaya.
UMnumzana Bulelani Khumalo yisikhulumeli sikaBulelani Lobhengula owakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi. Umeya wedolobho leVictoria Falls uKansela Somvelo Dlamini ubotshwe izolo iKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki. Igoda lakhe uMnumzana Give More Mveringi utshele iStudio 7 ukuba uMnumzana Dlamini ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Eminye imbiko ithi izakhi inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani wekhansili yeVictoria Falls uMnumzana Ronnie Dube, njalo ababili laba bayalwisana. UMnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Sikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleyeVictoria Falls abangamalungisi ukuthi hhayi, ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wetheswa macala bani, uvela ngaphi, kumbe awusuke kwathini. Kodwa silazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo, ngoba silamagqwetha ebandleni, kanti njalo silengata osecretary for local government, secretary general, zingathi eziyeneleyo ezizabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomva kokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo, wathoniswa, wabonakala ubufakazi balokho akweteswayo, Thina ekwazini lokumthetha kwethu babumeya uSalini umuntu olesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe. Nxa kulensolo thile ezikhona, lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe izakhi yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki, lokho esijali kukubona kuboZANU PF nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangenalwazi olugcweleyo, asilakho nje esikwetesa usodolobho wethu, asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo, ngoba kumele sikunanzelele njalo ukuthi nako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho, bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokho ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo ngumnumzana uWitness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Douglas Monzora, kubiwa ukuba usengene emhlanganweni wePollard. Umhlangano walamhlanje wenzelwe eState House lapho kade kulo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uhulumende we-Iran usecuthele abantu belizwe lakhe abangafika izigidi eziyisishiyagalombili 80 million indlela zokufinyelela inkundla zokuxhumana ebulenjini ngendlela yokwenqabela bona kanye nomhlaba ukuthi bebukele abantu abavinjelwa ngodlakela ukuthi bebhikishe ngokuthula, kulandela ukubhubha kukankosazana Mahsa Amini esezandleni zamapholisa kulelo lizwe. UMahsa Amini ubulewe nje mahlayana, njalo okwamanje uhulumende usenyathezela ukutshengisela ngokuthula kwabantu bona abalelungelo lokuthukuthela ngalesi isehlakalo, ukuthi umabhalane kahulumende umnumzana Anthony Blinken oqhubeke wathi kusobala ukuthi uhulumende we-Iran uyesaba abantu bakhe. UNkosazana Amini wabotshwa ngamapholisa e-Iran abonwa ngokuziphatha kuhle kwabantu awe-morality police, ngoba engagqokanga ngemfanelo izembatho zabokholo lwesimuslim ezigqokwa ngabesifazana ezehijab. Walimala kakhulu esezandleni zamapholisa, wasebhubha esibhedlela ngemva kokwehluleka okuphaphama ekukhoma. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha sebabulawa, njalo abedlula inkulungwane lamakhulu amabili babotshwa e-Iran, kutsho intatheli zindaba. Abatshengiselayo bakhalaza ukuthi abantu bengaphoqwa ukugqoka i-hijab, njalo kungephulwa amanye amalungelo abesifazana. Ukutshengisela lokhu sokusabalale kwaze kwafika esigabeni ezingamachumi ayisishiyagalombili e-Iran. Lanxa uhulumende we-Iran edubula emaxukwini abantu abatshengiselayo njalo ebavimbela ukuthi baye enkundleni zokuxhumana ebulenjini, elemelika lithatha amanyathelo okuthi lincedise abantu be-Iran ukuthi benelise ukungena enkundleni lezi besebenzisa ubulembu ngaphandle kwembadalo. Kungakho ugatsha lukahulumende we-Melika olubona ngezemali solungezelele uncedo ngokunikeza amalayisensi kumankampani abona ngezobulenjini ukwenzela ukuthi ephathise abantu ngenhlelo ezithile ezokungena enkundleni lezi. Amanyathelo la azaphathisa abantu be-Iran ukuthi belwisane lemizamo kahulumende wabo eyokuthi bengafinyeleli ulwazi njalo bekhulume abakufunayo. Ngamalayisensi la wona asengezelelwe inhlelo, sokusezandleni zamankampani abona ngezobulenjini ukuthi ethulele abantu lezi nhlelo ngokusemthethweni. Uhulumende we-Melika uzaqhubeka inanzelela amathuba okusekela abantu be-Iran ukuthi benelise ukuxoxisana bekhululekile njalo bengesabi ukujeziswa nguhulumente.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo, uNomsa Boys Moyo wayengukaputani weqembu leMighty Warriors kuphutheza ukuba kuhlalwe kubunjwe amaqembu awumdlalo wenguqu amela isizwe, loba nje ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe. Intatheli zindaba yethu yeStudio 7 uJoseph Njanji isikwalolo daba.
Ngokama ukuthi kuza kuba nzima ukuba amaqembu abesifazane yamela ilizwe leZimbabwe ancintisane lamanye amazwe emhla ezavunyelwa ukuphatheka kumncintiswano yeqoqo ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Federation of International Football Association, FIFA.
Talent abanalo, litheni talent abantu bangobaba, ngoba abantu bangobaba abantu bazalwa vele belabo. Kuthiwa yifine ukuthi even i-street divide abantu. For umuntu anenkazana, engavele ayeqi inyawo, umbami izinyanga. So in terms of developing for the Zimbabwe in football, oh mama, she's a little cool. I was a career with that sister, please tell her ban. Because it's your young mama, Tim,
Uqhubekele phambili kwamoya wathi inkokheli zomdlalo wenguqa kumelanga ziqoqe izandla zilindele ukuba zizaqala ukulungiselela ukuncintisa lamanye amazwe lapho ilizwe elizavunyelwa khona ukudlala lamanye amazwe.
Nxa ngasivumeli abakhulu bona bezifo ukuthi siyenze ama-select teams from pass, sibe under 17, under 20, senior team, sibe sikhemba maybe twice a month or once in a month. Oh, siyenze ama-regional select ukuthi kubulawayo kube le-select yama-under 17, under 20, under 23 the senior team. Sibe si-trainer week in week out. Then sibe sikhathi ukuthi siyahlangana. Under 17 maybe edlala under 17 iMasvingo kumbe edlala under 17 yeHarare. Yenze ukuthi sale thina sibe squad esiqinile. Kwenzeka ukuthi masibe kuthiwa sesiyibhani yethu si-upgrade sesiyebhesi yokuqalisela.
Umqeqeshi wokuwasebenza la maqembu amankazana amela ilizwe u-Anele Nyathila yovumelana lo moyo ukuba kungalingi ndwa ukuze ilizwe lize livunyelwe ukudlala njalo ukuze kubunjwe amaqembu amela ilizwe.
Kudingakala kathesi ukuthi sibe lama standing squads even lama provincial games ukuze sinelise ukuthi sithi thina identify labo esinobathi thina ngama future national team players, sibe kwazi ukuthi endaweni ethile sile player elinye. So I think itask enkulu yukuthi ngalesi sikhathi singadlali ama games sibe sizama lathi ukuthi sihlale sikhona emdlalweni.
Ilizwe leZimbabwe limiswe ukudlala lamanye amazwe inhlanganiso ye-Federation of International Football Association ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Tamambo. Ngenxa yalokhu amaqembu aseZimbabwe agoqela lalawo amela ilizwe avunyelwa ukuphatheka kwimidlalo yeqoqo ngaphansi kokuqondisa kwe-FIFA. Osekudale ukuba livalelwe phandle kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations kanye le-COSAFA. Ngenyanga kaMpandula bekulo mncintiswano we-COSAFA wamaqembu abesifazane njalo elemaithi warriors belibukele lingekhaya, ikanti ngomfumvukuza kuba lo mncintiswano we-COSAFA wamajahala eminyaka engaphansi kwamajumi amabili wona ozaqhutshelwa eSwatini njalo lakho iqembu leyangu-warriors ngalisoze libe khona. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kulethok namhla sikhangela ezombusazwe kweZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Ichi Woza Friday, my darling. Woza
Friday kuliviki silontombazana wakoBulawayo uJunior Ndlovu wazakala ngegama lakhe lokuzokuchula elithi Juice Majusana. Yena nje uchula umdumo wedisco. Asibe nixoxa lo msakazi olodumo uleza Jesus Banda.
Ukule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu emkwaya esikolo. Yekela sizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele eLobengula, eNyulobengula. Thina emulini yethu sibathathu. Yimi okuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Chete Primary School and then secondary. Ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamiza bethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abamiza bethu ngubabe.
Thank you.
esekhulile siyafuna ukuzinezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula ngingumajusana, i-stage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact, uJuice ngamphiwa eGoli kulokunye nje okwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi juice because nganginathi juice but wahambelana lebizo lami njengoba nje ngiqalisa ngojuju. Majusana ibizo lengingaliphiwa ngumadlela angazi wangibhala kanjani.
Sana uthi wangena kulomculo weDisco ngoba iqondwe kunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu ngikhula ngidentshanda Dalom Kids le Patricia Majalisa yibo abantu abangi-inspirayo kakhulu kakhulu music. Manje vele ikhona ngithanda kakhulu iSplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engithanda ngiyi-understandayo ikho namhlanje ngihlabela i-Disco Splash.
Juicy uyatholakala njalo selamadlala nje awathindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma, elesibili sijayivisa abantu. Umculo wami utholakala ku-Instagram, ku-Facebook, la ku-YouTube. Ngibizwe elithi Juice Majusana Music la ku-phone yami. 071-754-6915.
Junior, uyakhula kwezomculo njalo uyaphambili esinika umculo ohlakazayo we-disco uJuice Majusana ebusilaye uhlelo woza woza Friday impelasonto enhle kini lonke igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga kakhulu Juice Majusana lapho ixoxa lo Ezra Jesus Banda. Sikuyehlukana isihlobo othi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kunengi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intshatshelo zezindaba zisebenze ngemfanelo. Kuwoza Friday namhlanje besile ntombazana yakobulawa uJunior Ndlovu waziwa ngokuthi nguJuice Majusana. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa emoyeni ngenjabulo. Umthembu Sithemba uGibbs Dubeni sithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.